Pambilini uhulumende ubefake ingcosana nje engatsho lutho ekulwisaneni lomkhuhlane owekholera eningi imali ibe ivela emankampanini azimele wodwa. Ngokutsho kukamphathintambo wezemali elizweni umnumzana Mthuli Ncube, uhulumende uhle wahambisa imali ekulwisaneni lekholera. Uhulumende ulohlelo lokuthengela abasanda kukhethwa ukumela uZulu edalele parliamente kanye labaphathintambo izimota zezinga eliphezulu. Okwesikhatshana bese kukhanya engani uhulumende uzaqinisa ikhanda engagqize eqhakala ngokuthi uZulu uyakhathazeka ngezinto eziningi ezigoqela ukuhlaselwa yimikhuhlane. Abantu abaningi baveze ukulijabulela lelinyathelo, omunye wabo ngumnumzana Robson Ndlovu othi isikhathi sezimota sizafika, okwamanje kumele abantu batholiswe ukudla lesimo selizwe siqale silunge.
Hayi, abami sikuthatha ukuphiwa izimota, bazaziphiwa kungaba right, kungaba normal, kungaba le mali emabhenki sebezaphiwa ngoba le mali ziyabe zezikhona.
Umnumzana Mqhele Dlodlo uthi akwenzi ukunika abantu izimota ngesimo esikuso njengelizwe ngoba lingahlalisekanga.
Zinganika izimota so far as can in situation eZimbabwe. Isituation eZimbabwe kathesi is it okay ukuthi ama MPs eqase ukuhamba ngezimota sikhangela economy iko vele thini lokhu zenilizwe so far alikho stable and then abantu beqase ukuhamba ngezimota why singaqase silungisise umumo welizwe.
Laloba kwamanye amadolobho abantu abaphila ngokuthengisa bexotshwa ezitaladeni zakobulawayo, abathengisayo lokho beqhubekela phambili ngomsebenzi wabo lalapho becetshiswe ukuthi bake bame. Amapholisa kakhansili lokho exotshanisana lalabo abathengisayo, lalabo abathengisayo babopha inkani lanxa bengadudulwa babuye babuyele lapho abaxotshwe khona. Umnumzana Mbongeni Dube uthi ikhansili kumele isebenze ibone ukuthi iyaqondisa lokhu ngoba ingubaba, ngakho ubaba kumele aqondise abantwa bakhe ngokupha laba bantu indawo zokuthengisela.
I think abantu laba abathengisayo kumele bephiwe indawo, kumele bethengisele kizo, bengahambi bethengisela yonke indawo so that into zakhona ziyacontrolle. I-city council has to deal with that because bona they are the owners of the town. Uba bengakhontrolwa ngumntwana akwenzi.
Umnumzana Mqhele, umphathintambo wezemali omutsha umnumzana Mthuli Ncube uqale umkhankaso wokubuthanisa imali engaphezu kwezigidi ezingamachumi ayisithupha i-64 million. Uncube uthi uhulumende ukhethe ukuthatha lawa amanyathelo ukuze kulungisiswe ezempilakahle phambilini kokuqakathekisa izimota. Amalunga edalele parliamente kumele anikezwe izimota ezezinga eliphezulu ezifana lama Mercedes Benz, ama Range Rover, lama Toyota Land Cruiser, kuthi abasekeli babo banikezwe ama Mazda B50 kanye lama Mercedes Benz sedan. Uhulumende kamnangagwa ulabaphathintambo abangamachumi amabili 20, abaphathintambo bezabelo abalichumi, labaphathintambo ababili emahofisini abasekeli bakamongameli umnumzana Constantine Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi. Uhulumende ukhangelelwe ukusebenzisa imali engangezigidi ezingamachumi amabili ukuthenga imota zabantu abangamakhulu amathathu lanhlanu abang-350. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.